Hayi, kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA le isilifte ama sanctions eyayifakile last time ngoba igovernment ibisingenele ezindabeni zeFIFA. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi le talenta eliningi eleZimbabwe, ama players engasadlaleli amanye ama team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments asanctionwa yiFIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho, laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okakathe sesikubonileyo is a step in the right direction. Ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe ibuyele in the FIFA family, hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi. Abantu abakhethiwe laba ukuthi are they of high moral character, ngiyabona layo iFIFA iyenze i-homework yayo, yabona ukuthi yibo abafanele babe khona okakathesi, but babanike isikhathi sika-June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa abaza kuhambisa iFIFA khathesi asisafuni ukubona ukuthi i-government ingantwa yangenela in these situations ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi, lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe siphendukile kwanamhlanje.